Into khona ukuthi imali yangaphandle kwelizwe ilemsika emibili lapha eZimbabwe. Uzananzela ukuthi nxa uyibank elikhulu i-Reserve Bank nxa bengasavumanga ukuthi i-parallel market imali umsika omnyama uhuge udonse intengo ye-dollar labo elise-bank, laba abadinga imali bazagijimela ngaphandle ngoba kutho ukuthi abathengisa imali babe bethengisela ngaphandle emsikeni omnyama.
Emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya, i-rate yakhona iphezu kwe-400, kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le?
Ngabasoze bavume ukuthi i-official le ema-bank ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthuli Ncube lo Mangutya bathi wona bazama ukuthi bafake intengo eyangaphandle bayifake phansi. Abafanele bakwenze ikuthi bathathe imali eningi ku-Reserve Bank bayigcwalise emsikeni benzele ukuthi kube le competition. Abasoze bavume ukuthi imali esebhenki ikhwele ilandelana lomsiko omnyama, zabalayo imali yakhona.
Inxa i-rate kahulumende ikhwela ngalindlela baba Ngwenya, ikhwelile ngeviki edluleyo, isikhwelile njalo kuliviki nxa iqathaniswa le-dollar. Lokho kutsho yini ukuthi le ntengo ezitolo lazo zizakhuphuka?
Lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi amaviki amabili edluleyo umthuli Ncube yakhumbe singathi yena ukunangagwa waye ixwayisela esithena osobhizimisi kabafanelanga bafake intengo yabo ezitolo ihambelana lomkambo omnyama. Bafanele bafake intengo ehambelana lomkambo webhenki, kodwa phela nxa bona bethenga imali eningi ngaphandle kwebhenki akula enye i-alternative. Nxa abaningi bakhona bezuza imali yebhenki ngemali esikhwelile, intengo yezinto izakhwela layo ngoba iyahambelana lokuthi imali yakhona bayithenga njani, bayithenga ngapi.
Umongameli Mnangagwa sesike samuzwa esola osomabhizimusi ngokukhuphula intengo sithi basebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende wakhe. Wena ukhona yini omsolayo phezu kodaba lwentengo lolo?
Hayi, phela ukukhwela kwentengo kwenziwa esingathi kwi-economist i-replacement value, ngoba ungazuthenge into ngoMay uyithenga nge-$1, nxa usizayithenga ngoJulayi iyabisiyi-$2, kuthi nxa bona bethengisa ngamabhondi bafanele bathengise ngentengo leyana ebanika amabhondi abazakwanisa ukuthi bathenge imali yangaphandle ku-$2. Lokho ukuthi laba abathiwa khona bayasupportaja i-economy, hhashi ngoba vele i-economy yakhona vele mfowethu iyazisupportaja, silemali eziningi yama-currency amaningi, yona iyangaphandle kwelizwe i-US dollar ilama-currency amabili eyebhenki langaphandle. Asingeke sithi kutho ukuthi asingeke sibe isiphoxanele abantu abazama ukuthi babe bezuza intengo yabo lezithelo zabo ezebhizinisi yabo.